soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Nemthokazomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngomvulo mhlaka 3 kuNhlangula 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
Esikhala kakhulu ngakho ngama-benefits atholwa ngamanye ama-teachers maybe abakuma urban areas, but labo bayazibekela nje, but thina okwethu ngani kunzima kakhulu ngoba ama-expenses ethu maningi.
Ababalisi bathi baqala ukukhalala umsebenzi namuhla bekhonona ngeholo eliphansi, njalo besithi kumele baholiswe ngedola leMelika.
Kuyabangela ke ukuthi kungabi lokuhlalisekana phakathi kwelizwe, kungaba nje loku ama-disturbances angaba khona.
Inhlanganiso emela izisebenzi ezCTU ithi ukonakala komnotho kulakho ukuphehla ukungahlaliseki elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ezimela ababalisi ezibalisa e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kanye le-Professional Educators Union of Zimbabwe zithi ababalisi abangamalunga azo bayaqala namuhla ukukhalala umsebenzi bekhala ngeholo abathi liphansi. Inhlanganiso lezi zithi njalo uhulumende kumele abhadale ababalisi ngedola leMelika. Inhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, i-PTUZ, layo ibithembise ukukhalala umsebenzi namuhla, kodwa isuke yathi isazama ukukhulumisana lohulumende. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uNkosazana Melissa Chingwanangwana, usichazisele okuningi ngokukhalala umsebenzi kwabo.
Ababalisi emaphandleni singathi esikhala kakhulu ngakho ngama-benefits atholwa ngamanye ama-teachers maybe abakuma-urban areas, but labo bayazibekela nje, but thina okwethu ngani kunzima kakhulu ngoba ama-expenses ethu maningi ukwedlula laba abahlala e-town.
Galilayo i-allowance kanje emakhaya?
I-allowance ikhona kodwa incane kakhulu, incane kakhulu.
Selike lazama yini ukukhulumisana lomphathi ntambo wezemfundo lezinye iziphathamandla zikahulumende ezingalinceda?
Ekuqaliseni komnyaka ngoFebruwari sike saba le strike esama-teachers esadonsa for 2 weeks, kwayenzwa ama-negotiation, then kwasithiwa sibuyele emsebenzini. Kungelanto ephumileyo, sathengiswa kwathiwa imali izakhwezwa. Imali yakhwezwa ngi-60 pound, then after that ama-prizes ama-commodities ahle akhwela lawo futhi. So akuzange ube ne-difference, kwahlalwa phansi sibili, kodwa i-increment esayiphiwayo ayizange itshintshe lutho ngoba yonke into yahle yakhwela ngemva kwakhonokho.
Abanye ababalisi iwapha amazwi ongathanda ukubatshiyela wona liqala nje uhlelo lwenu lokukhalala umsebenzi lolo?
Ngingabakhuthaza nje ukuthi sibambane, singadinwa ukube silokhu sicela ukuthi izikhalazo zethu zizwakale. Sibambane, sibonise abakhulu bethu ukuthi imali esiyithola incane. Sibambane, singahambi kusasa, sihlale phansi simelele ukuze ukuthi baza kuthini.
Alesavi nokuthi kungaba lokuhlukuluzwa lokwethuselwa esesike sakubona kuvelela kuhulumende nxa ababalisi kumbe ezinye izisebenzi zakuhulumende nxa sithe zakhalala umsebenzi?
Hayi, asiyesavi ngoba yonke into esiyenzayo siyenza okusemthethweni. Sanika inotice yethu 14 days ukuthi sizabe senza uhlelo lolu. So asiyesabi ngoba yonke into esiyenzayo silandele umthetho.
uNkosazana Melissa Chingwanangwana ngomsekeli kanobhala jikelele wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ER2s, ezansi yamaNdebeleni. Kusenjalo inhlanganiso emela izisebenzi ezCTU ithi ukuchabalala komnotho kulakho ukuphehla ukungahlaliseki elizweni. Iningi lithukuthele phezu kodaba lokonakala omnotho njalo lithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyazehlulekela njengoka mnumzana Robert Mugabe yena ohluthunelwe intambo zombuso libutho ngo-2017. Sixoxele onobhala jikelele weZCTU umnumzana Japhet Moyo.
Abantu bathwele nzima lapha. Akusimangalisi ke thina ukuthi sizabona ukungahlaliseki kuma sectors athize bese sike sakutshe kuqaleni ke ukuthi nxa uhulumende engazange ke ananzelele kumbe aphose ke ilihlo kumbe fake isandla ukuthi aqondise ke ubunzima lobo bevele sikukhangele ukuthi sizabona ke kusiba lokuxokozela not emsebenzini kuphela nje njengoba abantu nje bayazincedisa ezindlini lapha abaningi ziyakwazi ukuthi uZulu kasavukiyele ekuseni esiye emsebenzini bazincedisa ngokubaza ukuwelda amagetsi lokhu ehambileyo ekuseni akabuyi kutsho ukuthi labo kade bezincedisa ngokutshisa ke insimbi akula mali engenileyo so yibunzima ke esihlangana labo njengezisebenzi ezitshiyeneyo so akusimangalisi ke ukuthi kulokuxokozela ke ukuthi abantu bangatshiya imisebenzi kungaba njalo lokungahlaliseki phakathi kwelizwe akusimangalisi ke lokho sikuchibe kokuhulumende ukuthi ananzelele
engabandezelwa kakhulu izisebenzi zakhe uhulumende umbona ecina evuma yini ukuzihlawula ngedola leMelika
esikwaziyo thina ukuthi esikhathini esedlulileyo uhulumende kazange avume wayebanjwa ngamandla okuthiwo ngabantu wayezevuma ngokuthi yiko okuthiwo ngabantu sikunanzelela ukuthi njengoba abantu beyala imali kumbe emkambo nje ekhona ayisebenzi imali sizabona ke uhulumende la eselandela lokhu okuthiwo umkambo asikhangeleli ukuthi engapho ngokuvuma nje kodwa sikubona ukuthi hayi akala choice uhulumende usizambona esevuma kusikhathi esilandelayo ngokuthi imarket yiyo echoyo ukuthi imali kayisebenzi abaningi bayakwazi ukuthi layo uhulumende ama services akhe amanye usecharger phela ngemali yangaphandle kwelizwe labo abantu abayibamba ke ngabantu abasebenza kuhulumende bazakuzwa njani ukuthi babhadalisa ke emabhoda lapha imali yangaphandle wena bebe sebenikwa ke imali engasebenziyo xa sikhangela ikakhulu ke laba abasebenzela kwelemandebeleni limali ke okuthiwa ngeZimbabwe kumbe imali yini ukuthiwa yi-RTGS ayisavunywa bazasebenza njani ke laba abantu bazakudlani bazancedakala njani bemuli zabo besebenza kuhulumende benikwa naleyo RTGS so amalanga alandelayo akusoze kusimangalisi uhulumende laye esevuma ukuthi hayi iyadingakala imali itholakale ababhadale nge-American dollar
alubana umumo uthe waqhubeka unje umnotho uchabalala ngamandla ubona elakusasa leZimbabwe liminjani
kuyabangela ke ukuthi kungabi lokuhlalisekana phakathi kwelizwe kungaba nje loku ama-disturbances angaba khona esikhathini esilandelayo nxa kuyikuthi uhulumende kazange akangenele limnyama ke elakusasa nxa sikhangele kalimanga kakuhle kube lobubi ngokuthi abakhokhelayo kungani kababoni njengathi
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi ezCTU. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithe kulethukela elaneleyo elizweni. Ngokunjalo leli phephandaba lithi inhlanganiso yeZimbabwe Sugar Association ithi akumelanga abantu baxokozele bethenga ithukela elinengi. Iphephandaba leHerald lona lithi kube lokuzamazama komhlaba eKaripa ngomgqibelo. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani kwaba Studio 7, ikhuluma noVincent Inkala. Siyabonga kakhulu ukuthi sikwazi nathi ukuphawula ngezwe lethu kulo msakazo. Hey, siyacela nathi ukuthi mhlambe mase ngaba nathi sina sisupportaneni thina as amaNdebele. Sikwazi ukuthi sisupportaneni thina sonke sikwazi ukuvotela imthwakazi. So siyacela ukuthi sithole abantu abathembakeleyo abazokwazi ukumela izwe labo bangake begijimise imali. Bakhumbula abantu abasiya kulomhlaba ebebulawa kungela sizathu. Siyacela kulokhu ukuthi asibambaneni sisupporteni umthwakazi njengabantwana abantwana bendlu enkulu yakamzilikazi. Sikwazi ukuthi nathi sikwazi ukuphakama njengengane zikamzilikazi. Sikwazi ukuthi sibone indlela lapho ukuthi sisaphi. Sibone nathi amaNdebele sibe namasithi yethu, amasithi alingana nomthwakazi. Kungabi ne-MDC, kungabi nezanu nje kobulawayo. Ibulawa izanu ngalolo hlobo nje ukuthi ibulawe nje kuleya indawo wonke ne-MDC. Ingabi khona. Sivuseni yethu iphathi. Kungabi khona even lona ishona eliyi-1. Asisenze lokho asibandlululi. Cha, asiceleni ukuthi sibe ne-party yethu ngoba ngamashona kodwa aphetheyo lapho. Nathi amaNdebele siphatheni sibaningabo ukuthi thina siyakwazi ukuthi nathi sibe namasithi azosilwela thina ephalamende. Kodwa manje njengamaNdebele asilanto ezosilwela ephalamende. Siyacela, siyabonga kakhulu.
Into yawo yokuhlala bebhizi bofana labantu usuku namalanga bokudlala abantu kusa namalanga yiyo into eyenza ukuthi labantu bebegelele elizweni. Wasidelela kakhulu abantu eZanzi FM, wasidelela phela kakhulu and sebebona ukuthi vele into yonke yenziwa yibo edale maphoyisa masota yibo vele asebephethe ilizwe. Yinto eyenza ukuthi ilizwe lingabi linqubekela phambili especially bona laba abephathi bebusayo yibo vele abale corruption eminingi. Too much corruption laba bantu labo and corruption enjalo batshontsha imali okungena ngqondo laba yibo ukuthi abona batshontsha okungena ngqondo okungena sikolo ongacabangile ngoba ngeke betshontshe bonke elizweni. Nalo ke idola lelo selibese lokulisebenza balitshontsha futhi ngoba yiphi imali bazoshontsha futhi lisebenze esikhwameni zabo. So vele there is no way ukuthi izibabelo ukulunga kwayo ukuthinta kufake abantu abathi abathembekile kodwa zongifusa phela nabo akula uyifona lokho gawule besaqamba amanga besabala iqiniso lethi yeyo kuyalunga kuyalunga kulunga kukhona betshontshe imali. Ayikho lento abantu nje abazitshele nje kweni ukuthi bona sebezobona ngabo abantu bakithi isiphakathi kokunzima.
Kanjani bonke balaleli bakaStudio 7, mina ngiseGwanda. Ngithanda ukukhuluma ngendaba yokuthathelwa kwabantu impahla zabo eBeti Bridge kuBorder Post. Siyakwazi sonke eZimbabwe ukuthi amaminista ezanu labakhulu bonke bezanu yibo abalezitolo ezinkulu emadorobheni. Kazisela luphi izitolo zabo? Izinto zonke abazithathayo emabhoda lapha sokufanele ziyefakwa ezitolo zithengi. Siyawazi ukusela bezana, siyabazi ukusela mama minister ezana. Izinto lezi ezithathwayo lezo sikhuluma kanje akusuku ngaka ungabonanga izitolo zakho zigcwele. Madoda, okunye kuyasiswabisa abadala bangaka. Hayi, yanikani badala.
Lej kanjani ku Studio 7 bakithi hayi bakho abantu bokuli yangena kuleli lizwe lokujinje lokubona lokho.
Ngibingelele ku Studio 7 ekuseni ngilalele live talk ezolo lana through efoni ku internet mayelana le memorial service kwababudabengwa. Yabona kulalo baba lo kade ubhayara lo kade uyisilima angazi beyisilima noma uzela izolo noma kunjani umlando wasezimbabwe kawazi izaphu yalilwela ilizwe so yena uma ikhala ukuthi ayimezelani luthi izamenzelani ingekho embusweni anti balithatha ilizwe bona nalabo omgabe bathi bona yibo abaliwinileyo yibo kumele ekhulume kanjalo kibo kumele kube yibo ababayenzela something not izaphu izabayenzelani yona ingazange yabasemandleni okubusa kaloku umuntu usiksik kagula intizibuhlungu lapha thina singamandebele khulumela izibhayara zakho la
Ndiyavuka njani basakazi ba Studio 7 yonke lisiphathele uhlelo sithanda ukubonga uNkulunkulu ngokuliphathisa lokulibusa lingabaphilileyo likhuluma ngobaba uKhumalo waseBergbridge lapha thina lapha eBergbridge sesithwele nzima njengabantu abasebenza kuhulumende sisebenza sihola ibond note amashopu wonke esithenga kuwe lapha eBergbridge asalamukeli ibond note ungakhangela kakhulu uSpa amashopu la kaRudolph asethengisa ama-products onke ayenziwa lapha eZimbabwe like ithukela livela lapha e-Chirenze eZimbabwe selithengiswa nge-R20 ama-biscuits avela koBulawayo e-Arinel athengiswa ngama-R5 athi pho manje sizaphila njani nxa uhulumende egoqe izandla ebona osomabhizinesi besenza intando yabo akula muntu ohola i-US dollar eZimbabwe akula muntu ohola i-rand eZimbabwe kodwa amabhizinisi akhe onke ngingathi phose onke amabhizinisi alapha eBergbridge athengisa nge-US dollar nge-rand lapho esethengisa nge-bond i-rate yangkhona hayi
labo ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo zethu ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika selethule umthetho omutsha ozabamba abantu abadinga amavisa okulethekelela ukuthi baveze konke abakuloba eminyakeni emihlanu edluleyo enkundleni zabo zokuxhumana ezifana labo Twitter kanye labo Facebook. Kule bomba ebelithiwe emoteni kwele Syria elidubuke labulala abantu abalitshumi lane izolo njalo lalimaza abedlula amashumi amabili. Sizigqibeke ezekuseni ngolunye lwezindaba ezihamba phambili eMelika. Udaba lokutholakala kwemibhobho kalula luqhubeka lusegudwini eMelika kulandela ukubulawa kwabantu abalitshumi lane edolobheni leVirginia Beach ngolwesihlanu. Isika lesi senziwe ngomunye owesilisa owamane wasukela abantu ayesebenza labo ngombhobho wababulala njalo walimaza abanye. Ukubulawa kwabantu abaningi ngasikhathi sinye ngombhobho yinto esihlala nje isenzakala eMelika. Lanxa abebandla eliphikisayo elamademocrats besithi imithetho ephathelane lemibhobho kumele iguqulwe ukuze kube nzima ebantwini ukuthi bayithenge, abebandla elibusayo elama-Republicans kabavumelani lakho lokhu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Muzobanzi Ncube.
silusizi kakhulu njalo siyabakhalela bonke abatshonileyo enhlakalo leyo yokudubula ne-Virginia Beach. Uyabona mnumzana Nkomo, into ekhona lapha nge-America ngendaba yempopo leyi iyahlupha kakhulu ngoba as long as i-America ikufakile ku-constitution yabo ukuthi khona abantu balelungelo lokuthi bethwale imbobo, kuzaqhubeka abantu lokho bedubulana mahlayana. So njengoba sikubona nje kuhlala kusenzakale America. So into ekhona lapha singathi siyakhangela amanye amazwe, sikhangela even ilizwe lakithi lenele leZimbabwe linjalo. Uyabona ukuthi into zokuthi khona umuntu uthethe umbobo uhambe wadubula abanye asonto evangileyo kangako. Imbobo kuphela lapho siyizwa nxa ikhala kudunjutshulwa abantu bakithi bedutshulwa iZanu PF kuphela, i-army le ibebulala abantu bakithi. Yikho kuphela lapho esizwa khona imbobho, kuthiwa khona umbobho usetshenziswa ukuthi ubulala umuntu eZimbabwe. Otherwise kukaluthwana nje ukuthi sizwe kuthiwa umuntu uthethe umbobho uhambe wangenela abantu wabadubula emsebenzini kumbe esikolo, njengoba sihlala sikubona lapha e-America. Khangela amanye amazwe anjengeCanada lapha, even khona ngapho kubo-Britain uyabo, asonto ezivamileyo lezi ukuthi khona uze kuthiwa khona abantu bayadubulana ngoba imithetho yakhona ayivumi ukuthi umuntu waphuma kuba lo mbobho nje mahlayana. Sakubona kusenzakala lapha eNew Zealand few months ago, ukhona wasuka lo wathatha umbobho laye wahamba wadubula isizwalwane lika-Muslim, wazibulala nje zonke sibili, over 50 people that died. Kodwa sabona ukuthi khona u-Prime Minister we-New Zealand bahle bavuka betshintshile ini imithetho yembobho, bahle bayekhipha le imbobho yabo le yebulala abantu kakhulu, benza imisebenzi etshengisa ukuthi khona into le kayilunganga ukuthi khona abantu bephonge ukuthola imbobho nje mashana. Kuzaqhubeka lokho kusenzakala e-America eqinisweni mnumzana Nkomo.
Kambe ngonganani umonakalo obona ulakho ukwenza abantu bemelika baguqule imithetho yabo ephathelane lokuthengwa kwemibhobho?
Uyabona ukuthi e-America uhlupho ukuthi khona ilungelo lokuthi uphathe umbhobho is a constitutional right, unlike amazwe amaningi. So ukuthi khona imbhobho ye-amendment lezi yenziwe lapha e-America, kumele ukuthi kuze kugcine maybe kudutshulwa bona ama-politicians ngokwabo khonapha e-Washington DC lapha imithetho yakhona ephuma khona. Yangithola kuhle mnumzana Nkomo, ngoba nxa kuyabe lokho kusenzakala, sikubona kusenzakala kubo Florida nje la, kubo Colorado la, khona phe Virginia kunje, izindawo ezikhatshana kakhulu le Washington DC, ngaphandle kuthi kuze kwenzakale umonakalo wonalo, yibo bonabo abantu be-Congress sivili kuba affect ngendlela yokuthi labo bebona ukuthi hayi into yembobho le kumele ukuthi itshintshwe sivili kakhulu.
Kwezinye izigaba ezifana le-Texas, abantu bayavunyelwa ukuthi bazihambele nje esitaladeni umuntu egaxile i-AK-47. Uthini ngalokho?
Ye, ikho khonokho engujoyo sibili ukuthi ukuthwala umbhobho lapha eMelika kulilungelo labantu okuvele kubhaliwe esisekeleni sombuso we-America. So as long as nje khonokho kungatshintshwanga sibili, kupha amandla kuma-state ukuthi khona ama-state azitsholo wona ukuthi khona ingadlangadla lezi abantu bengazithwala njani. Into embi sibili naleyo ukuthi khona nxa uyabona umuntu nje ezithwalela inkalakatha yengadla kungelangitsho ukuthi umbe kulempi kumbe kulolu tholu khona nje, uyabona into it's very intimidating, it's in own nature sibili ukuthi angeke siphume ukuhamba sithwele imbobho nje sonke, phela sesempini lapho yabo. Impi leyo sibili mnumzana Nkomo, and angiboni kuyinto elungileyo mina lokho.
Umnumzana Muzobanzi Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika eVirginia, sixoxela ekhona le eVirginia.
Bye.
Sanibonani, sanibonani, siyanibingelela ekuseni kunje koBulawayo kontuthuzi yakuthunqa komfazi ushaya indoda. Lingaba livuka njani eplumtree kutitshi mama kathini makamu wangu. Ingoma emnandi ke leyo isigqibela uhlelo siphiwa yisinazo cholocho nkayili njani enkabazwe kwekwe Harare eSalisbury linjani livuka njani. Nazo behlabela ke kamnandi lapho sithi amhlophe basanda kwethula ke idlalete labo elesihloko esithi Drums of Matopoza. Ingoma ebikhala ke yiyo ke ngomnini isihloko dlalate ethi Drums of Matopoza. Ayike kwanele kodwa singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili. Ababalisi bathi bayaqala ukhala lomsebenzi namuhla bekhonona ngeholo eliphansi njalo besithi kumele baholiswe ngedola lemelika. Inhlanganiso yezisebenzi ezCTU ithi ukonakala komnotho kulakho ukuphehla ukungahlaliseki elizweni. Ayike kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa ngu-half past seven kodwa okwamanje. Kayehlukane asanganeni kweze kuseni ikusasa ngwa fast six. Olivalelisayo muntungamili nkomo litshone kuhle.